akuzange kuthathe isikhathi eside kwabe kubhubha ugogo Mrs. Ndebele oyisihlobo sami. Ngathi ha indaba le iyaphambili, wathi ngifonele lo minister, u-local minister umama Mancube. Wathi honorable, wathi lami ngihle mbafonele ke ngizwe udaba lolu. Hayi wathi kuyaphuthunywa sibili sokuhlalwa ama meetings kuyalungisiswa. Hayi lathi sathi hayi nxa sokwabakhulu bethu ukuthi ukuthi sokulungiswa. Kodwa ke isicelo sami engaba laso bengicela ukuthi abantu bavunyelwe baye ku-local clinic vela cha mahara ngoba these are vulnerable people ujo khona ngale e councilini. Wathi yena honorable ngikhuluma nje ama pipes ayaklinwa kuze kufike namhlanje amanzi kaGavalo okutshengisa ukuthi for sure sibilo ukuthi bayaklina ama pipes bayaflasha ukuthi whatever okukhona kuma pipes la kuphume. Wathi singeke siphiwe kusaklinwa khona apho ama kiosk kuthiwa ngama water kiosk la wesiwazwayo asekhona Old Luveve 2 e New Luveve sibe sisikha khona amanzi ngoba as you flash thina uchuthi sikha idoti yona leyo eliflashayo. So sicela kama kiosk kumama wathi ay ama kiosk yakhona alezindawo lapha yakhona
labo abagolayo ke swake wababona njalo umomo usunjani.
Ngayavakatshela abagulayo la nxa ngingasababonanga bonke bakhona embonti sebe recover bakhona abasagula kakhulu ku local sister wasesithi hayi umthetho abantu bengabuya lapha begula siyabelapha akula muntu esizamxotsha lapha abantu kababuye. Nxa usubuyele ebantwini bathi siyabuyela siyahamba phela sikwelatshwa sikhuluma umbene ngabantu abangu-4 endlini yisikweleti esizafakwa kubhili yami BCC engingasoze ngiphinde ngenelise ukuthi ngiyibhadale. Kube lo gogo obhubhileyo, kwaba lo mntwana okade senza u-form 4, kulomntwana ade senza u-grade 7, kulomntwana ade senza u-grade 4 emafakela primary. U-grade 4 wathwalele clinic, wathi efika eclinic ngangikhona ehamba lo mntwana usister in charge wathi umntwana lo usesiyempilo. Kati abadala bangapi? Kwabuya wena umntwana, kati umntwana usehanjiswe empilo kasoza hambe ahanjiswe ngumntwana. Wathi balele endlini bayagula bemfeni yangikhona ngihambile ngibatholile ukuthi bayagula balele phansi. Akungeke kuphuma amanesi yini? Bangene phakathi kwezindlu ezigulayo bahambe benika abantu imedication.
Edalele parliament kukhona elikwenzayo ngakho.
U-honorable Jasmine Tofa wasukuma wabuza uminister ukuthi kathi wona amanzi akobulawayo kuyini okwenziwayo ngamanzi akobulawayo. Wathi ephendula wathi i-aquifer kulama boreholes angu-15 asephelile okuthi ukuthi aseyingezelele amanzi akobulawayo. I-city council kayisikhangeleli isitshele okuyikho. Njengo-MP wesigaba ngilokhe ngilo kukhonona ngifuna ama-answers ukubana umtakabhuti wami kazanga wanathe amanzi la wapheka itiye kuyini okubulala abantu amanzi eboyiliwe. I-long term plan yamanzi yesiyifunayo kobulawayo.